ukulotshwa kwemihloliso kaNhlangula kwenzakala ngesikhathi uhulumende phambana lesinqumo somthethwandaba waphezulu we-High Court esokuthi izikolo kumele zibe lempahla yokuvikela yama-PPEs, ama-mask lama-thermometer kukhona izikolo zonke andubana zivulwe. Inhlolisiso enziwe iStudio 7 eHarare namhlanje iveze ukuba abantwana labadala balowe emhlolisweni namhlanje begqoke okokuvala ubuso amamaski ababuye lawo ngoba izikolo zibikwa zisehluleka ukuwathola eneleyo lama-thermometer ukuze izifundi zihlolwe ukuba azila zibonelo ze-COVID-19 na zingakaqali ukuloba imhloliso. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Nation Mudzitirwa uthe uhulumende wehlulekile ukupha izikolo okudingakalayo ukuzivikela izifundi zababalisi ku-COVID-19.
Uhulumende akayenzi amalungiselelo aneleyo ukuthi izikolo zivulwe ngedate aqambileyo. Uhulumende lo vele kalaleli ama-recommendations ama-union, kalaleli ama-recommendations e-parliament ayenziwa le Portfolio Committee for Education, kahloniphi even i-High Court ngoba wanikwa i-order le-High Court ukuthi ama-examinations kakumelanga abhalwe nxa engasuthisanga ama-World Health Organization regulations.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafira Jowu.
We have received the reports from across the country from our members as PTUZ that
sesithole imibiko evele kubabalisi ethi imihloliso eminingi kayenziwanga kuhle. Ababalisi kabayanga emsebenzini njengalokhu esibatshele khona kulandela ukwehluleka kwezimsethu kulandela iziqondiso ze-WHO ledale le-High Court order. Behlulekile ukupha izikolo zemakhaya ezimbalwa ama-PPEs.
Omele abazali kwesinye isikolo kukomithi ye-School Development Committee owale ukuqanjwa ngebizo uthe izikolo eziningi zemfakose bezingela ama-PPEs.
Safeguard both learners and the teachers against this dangerous disease were not delivered.
Njengalokho esakuthola kugatsha lwezemfundo imihloliso iqale kuhle, kodwa lokho esakuthembiswayo ukuzivikela kulomkhuhlane kakubuyanga. Uhulumende kazange alalele lokho okwathiwo ngumthethwandaba.
Omunye umzali we-Warren Park, unkosikazi Richard Dube, uthi ovula kwezikolo asocebo elihle.
Mina njengomzali ngibone ngani icebo lokuthi izikolo zivulwe kathesi asocebo elihle kakhulu. Ngiyasizathu sokuthi silokhu sizothwa inani labantu ababanjwe i-COVID lokhu eliqhwaza lesiya phezulu. So ngokunjalo nxa abantwana bengaya ezikolo sokuhlangana abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo laphana. Uzathola ukuthi abanye kathesi bayangena bavele eGoli, bayisibo bonke abahamba ngendlela eziqondileyo bahambe beyi-quarantine. Abanye babuya labo driver bama-truck, babuya labo malayisha, babuya ngeganga, bavuke ekuseni sebekhona ezindlini. Abanye ngabantwana besikolo ababehambile eGoli, lababalisi ababehambile bayabuya labo truck driver, bavuke ekuseni sebeseklasini. Umkhuhlane usumemetheka.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olwezimseki, unkosikazi Nicolette Dlamini, uthe ngendlela abahlele ngayo izikolo eziningi bezilungele ukuloba imihloliso.
Seni abantwana kade bebuyize ebhali isilungu, babuyile bonke, abalutshwane yibo abangabuyanga, of which thina kasikwanisa ukukhuluma ukuthi umntwana wehlulwe yini ukuthi abuyise ebhala. Kodwa iministry iprovidile ama-thermometer, ama-sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama-face mask. So kithi ezimseki sibone ukuthi imihloliso iqalise kuhle sibili.
I-Studio 7 yethekelele izikolo zemzini embalwa yaseHarare ezigoqela i-Warren Park 1 High, Imfakoza High leKambu Zuma, lapho abantwana abakade beloba imihloliso. E-Warren Park 1 High umphathi wesikolo wale ukukhuluma lentatheli ndzaba esithi kumele ziphiwe imvumo lugatsha lwezemfundo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zilakho ukukhweza lolu daba emthethwandaba xa uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda efuna ukuvula izikolo zona zingakalungeli ukuvikela izifundi kanye lababalisi emkhuhlaneni we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.